Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolesibili mhla ka 19 Ntulikazi 2022 Praxis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje intengo yamafutha ezimoto yehlile ngamasenta kwelemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Sokuqhamuka udubo lokusekela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital UBH. Isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party nomzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo lele-CCC awanakekeli isigaba semandibeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti awemelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Ilita yepetulu yehle isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.70. Kuthi idiesel yona yehle isuka ku-$1.86 yaya ku-$1.80. Ngeviki edluleyo lintengo yehle ngamasenti amabili. Kusenjalo ibhanga elikhulu lelizwe namhla lithule umniningwane ephathelane lokuthengwa kwe-coin legolide eliza kwethulwa nguhulumende ngolwesihlanu. I-Reserve Bank of Zimbabwe ithi injongo yale i-coin ngeyokuthi abantu bagcine uhlonzi lwemali yawo njengoba idola leZimbabwe ligugudeka njalo nje. Leli bhanga lithi leli coin lizathengiswa ngedola lakwamanye amazwe kanye lelakuleli. Kanti lo olithengileyo kumele aveze isithupha lobufakazi bekheliya lapho ahlala khona. Lithi njalo umuntu uyazikhethela ukuthi uyazigcinela yini leli coin kumbe uyaligcinisa ebhanga. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwehla kwentengo yamafutha.
Xa sikhangela ukwehla kwamafutha isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto iza kwehla. Kutsho ukuthi indlela izinto kade zikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Besibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kumbe ngeviki ngeviki, kumbe ngenyanga ngenyanga, lama prices lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulobubelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla, ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu mbe yodwa, kodwa kungabe kujeliselela nje ukuthi kungaba le-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagovu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela. Indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate, kumbe okutholakala khona imali yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobubelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela intengo yezinto. Indaba ye-exchange rate sibona ingakachinji iloke ikhwela ngesuku. So loba nje sithi kuse ukuthi kule stabilization ngapha emafutheni kodwa aluba le stabilization yatholakala njalo nje la ku exchange rate aluba kuba lobukelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla sethula imininingwane ye-coin eliyigolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin impela abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani?
Nxa sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama-members bezisebenzi kunhlanganiso esibamelelayo abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yama-coin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kube izisebenzi zibona engani indaba yama-coin leyi kayibuyelanga izisebenzi ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo ama-coins. Asiboni ke lamaganyane ezakwekela ke ukuthenga ama-coins bewagcine babuye njalo bethenge laleyo mali eyangaphandle kwamazwe bezigcinele bona. Sibona ngani akula mthetho nje ozagwalisa ukuthi bagcine konke kokubili ama-coins babuye begcine le mali ingabhodi esifikeni kuthi abangabayanga njengathi sebeyiswela ngaledini yamabhenki beyiswela le mali eyangaphandle kwamazwe.
Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Lokhu kuvele encwadini elotshwe ngesinye seziphathamandla zalesi sibhedlela uDokotela Trust Mshawarima ethi abafuna ukuhlinzwa sokumele bazithengele ijekiseni lokulalisa ngoba selisilela esibhedlela lesi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eWobulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esiwobulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Sibone i-United Bulawayo Hospital ibhale incwadi ukuthi abagulayo bazithengele imithi yokuthi isebenziswe theater. Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
So it is a standard policy ukuthi if there is no, you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi Lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali, kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane besezizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Kusenjalo umbukiso we-Mine Entra uyaqala kusasa koBulawayo, njalo amalungiselelo akhona asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele, uyakuchaza lokho.
Konke sokume ngomumo ngaphandle kokuqala kwe-Mine Entra. Kusasa ngolwesithathu mhlazi majumi mabili kuyonale inyanga kaNtulikazi. Ngikhuluma nginje ababukisa bavela kumagumbi amane elizwe bamadasa baletha izinto zabo abazabe zibukisa, ingabe imitshina emikhulu, ingabe izimoto abazithengisayo, ingabe ngama-services abazabe bewabukisa kulumbukiso omkhulu owe-mining engineering ne-transport sectors. Lokhu kwenzakala ngemva kokungabikho kwalumbukiso okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa lubhubhane lwe-COVID-19. Abamahotela labo bayafakaza ukuthi izethekele ezivela ezindaweni ezingaphandle kwaboBulawayo seziqalisile ukufika zigcwalisa amahotela. Sasa ke ntambama sile welcome cocktail ezabe isenzakala khonapha eZimbabwe International Exhibition Center, kulapha abanxusiweyo. Ngolwesine sile Mine Entra Conference, le official opening eqala ngo-8:30 ekuseni. Umongameli wakuleli udokotela u-ED Mnangagwa uzabe eyivula ngokusemthethweni i-Mine Entra kuleyo conference. Ngolwesine sizabe sile i-charity golf challenge eBulawayo Golf Club, kulabo abathanda ukudlalayo umdlalo wegalufa bangafika eBulawayo Golf Club. Emini kusukisela ngo-2 sizabe sile explore the beauty of Bulawayo City Tour, kulabo abathanda ukukhwabitha indawo ezinhle zakoBulawayo abangazaziyo ikakhulu izethekeli zethu. Siyakhuthazwa kulabo abafisayo ukuthi babe kuthiwa leyo babe bese Cock Fountain ngo-2:00 emini.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Ufisa ukubuya kenze kanje, kulula kakhulu. Ka-register kuwebsite yethu ethi www.zitf.co.zw, kumbe njalo abuye nawo ngokwakhe mathupha azothatha i-business invitation ticket azayisebenzisa ukungena ku-exhibition center engabhadalanga lutho. Siyancusa ngobuningi benu, osomabhizinisi abakhulu, osomabhizinisi abancane abasafufusa abakwi-industry le e-mining engineering kumbe i-transportation abafisa ukufunda ukwabelana ulwazi, ukuzwisisa ngezinto ezijiyeneyo ezikwi-industry ukuthi beze ngobuningi. I-Mine Entra ubuhle bayo ukuthi iletha abantu abajiyeneyo, iletha abathengayo, iletha abathengisayo, iletha ama-policy makers, ngoba nxa umungamele siza wansuku bathi ungamele wengatsha zikahulumente ezijiyeneyo bezokwabela ulwazi uzulu abantu abakuleyo industry. So sinanzelela ukuthi i-mining industry ilomgomo wayo ukufinyelela ku-$12 billion industry ngo 2023 so sithanda ukuthi khona si sicwayisise ukuthi khona sebe ngapi kulo mgomo ababukisi abadlula ikhulu lamachuma isithupa sike 160 sebebhalisile ukuthi bazabe bephatheka kulombukiso leli nani ligoqela ababili abavela eChina le South Africa so hayi uZulu yakhuthaza ukuthi khona azebuka lokho esikulethelwe ngababukisi bethu
umbukiso owe mine entra umanyanisa abakulumsebenzi laba mankampani alungisa imichina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe mine entra kobulawayo ngolwesine oqala mhla ka 20 Ntulikazi usiyaphela mhla ka 22 amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka abenza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela obilithani China le South Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa ku mine entra 2022 ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheni ele retake ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% uhulumende uthi uyathokoza ngendlela ibhizimusi lezokwemba eliqhuba ngakhona ibhizimusi ezweni ngimele umsakazo we-Studio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Izisebenzi zikahulumende zithi kazemukeli isilinganiso seholo esengezelelwe ngaso umqhatshi sokuphethwe kabili ngedola leZimbabwe i-100%. Iningi lezisebenzi zikahulumende labakhulume lomlalo umsakazo bathi imali lithole leli holo emabhanga namhlanje kodwa ngenxa yokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe bathole iholo eliphansi kulalelinyanga edluleyo. Ababalisi ngabanye babathole iholo labo namhlanje beyikhala ngokuthi kalincedi lutho. Asizweni abanye babo abakhulume leStudio 7.
Hayi, salary le incane kakhulu sibili ayikwani lutho. Ihliphele kuseni sageza ngingakabophi le tie. Ngingakadli le porridge. Something has to be done. Challenge ukuthi thina ma-teachers we are sell outs. Abanye we need unnecessary favors at work, but awusoze kusincede ngalutho. It won't improve our situation. Yikho kuzasinzimela ukuthi si-fix situation le. We have to be united in order to fix this situation.
Uhulumende lo uyasithethisa and kathesi useprovile ukuthi thina vele singabantu aba-useless ngokuyimadlanyana khonokho asinike khona nanjengami ngisitholele 50,000 which is equivalent to 50 US. I'm paying rent 120 US and ngilo mntwana kathesi obhalayo i-olive imali ayikwani even i-exam fee ayikwani rent ayikwani kudla I'm teaching here nkayi imali nje ukuthi ngisuke phambi hambe ekhaya lapho ngizalwa khona it's not even enough my school is ngavalwa so ish angazi ukuthi mina ayibe serious ngcono amanesi bona befundise I think that's better
mina inhliziyo yami ikuhlungu ukuthi ama media platforms amaningi ayagcwala ukuthi ama teachers athola i-increment only to find out ukuthi increment yona leyo it's actually leaving you worse than ku stage lapho kade ukhona akula into ezakuncedisa ngayo ungakhangeli i rate uzananzela ukuthi increment yona le vele imali esiholi le incane kule yona le kade sivele sihola. So increment le vele ayingenzelanga lutho. Waste myself being a single parent. Vele ama responsibility ama maning ngakhangela isalary le vele akula lapha engizafika khona. I'm already incapacitated yes.
Lawo ngabanye bababalisi abakhulumele Studio 7 bekhala ngeholo eliphansi abalitholileyo linyanga lanxa bengezelelwe ngesilinganiso sokuphethwe kabili. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connections khangela udubo olubhekane labasakhulayo lokuswela imisebenzi ngalezi izikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. UZulu usola inkulumo yesinye seziphathamandla zezanu PF umnumzana Abdon Mshayanyika ongubishopu ebandleni lenkonzo yeHabakuku Apostolic Faith Mission. UMashayanyika uthi akekho ungambopha ngoba eyizanu PF ngokwayo. Umfanekiso wevidiyo kaMshayanyika esitsho lawo mazwi ukutshotshozelana labezanu PF ukuthi babulale umkhokheli webandla eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa iyabhoda ezinkundleni zebulenjini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekubotshwe abambalwa abamabandla aphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende awe-CCC omnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole abetheswa umlando wokutshotshozela udlakela esililweni somunye wamalunga aleli bandla owatholakala efile uMoblessing Ali. Ababili laba ndawonye labanye abalichumi lantathu sebehlale entolongweni kwesikhathi esedlula inyanga icala labo lingathoniswa. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi balethemba lokuba izokhangelisiswa ngabomthetho linkulumo kaMashayanyika.
Thina njenge-CCC kosikhulumisana labo emapolisa kubana silungisise indaba ke ye-violence ngenxathi asikhangelelanga ukubana ke kubeke labantu abathi bona bangaphezulu komthetho inxa yokubana ikakhulu nxa sisiya kukhetho asonto sizayivumela ukubana umuntu ke beyisigilamkhuba ehambe ke engabanjwanga ngamapolisa njalo kungathonisiswa ngendaba yakhe. So le indaba esizayiphesuwa and asoze samchiya inxa yokuthi thina singama-citizens silalilungelo ukubana simthathe simkhambise ke emapoliseni.
Abanengi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono bayayisola linkulumo besithi ayilunganga.
Kutshengisela ukuthi yona iZANU PF yakhuthaza abantu bayo ukuthi bebe yizigilamkhuba lezigebenga beyethusela abantu njalo bebefuna ukubalimaza ngokuthi ngamalunga eZANU PF njalo kaso zabotshwe. Kutshengisela njalo ukuthi wona amapolisa lamadala emthethandaba akalawo amandla okukhangela ukuthi bengakwanisa ukubamba abantu beZANU PF ngoba babuswa iZANU PF abakho independent abakwanisa ukuzimela bona benza imisebenzi yabo leyo ebhalwe emthethweni.
Okukhulunywa nguMashayanyika ukuthi ngeke yabotshwe ngoba engumuntu weZANU PF umkhono uthi yinto eyangisayo kakhulu.
Njalo utshengisela ukuthi iZANU PF yona isizifake ekhoneni isizifake kubandla elinzima lokuthi iqhubekele phambili busilizwe ngoba akukho abantu abangafuni ukubuswa izigebenga lezigilamkhuba ongapheliyo. So sikhangelele ukuthi abantu abaningi bazathi hayi kubuya u-2023 bazobevotela iZANU PF bazavotela yona i-opposition njalo sibone ukuthi opposition ingawina. Abantu abanjengabo Mashayanyika bazakangena emajele ngoba beyizigilamkhuba lezigebenga.
Lumsakazo uxhumane lesikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ukuzwa icele labo wathi kumele kube yisikhulumeli samapolisa esigabeni senkabazwe lapho okwenzakala khona lesi sehlakalo u-inspector Emmanuel Mahoko. Asisanelisanga ukuthola njalo okuvelela ebandleni labezanu PF ukuzwa icele labo kulolu daba njengoba ubelokhu engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalo. Umqondisi kwezokukhulumisana lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Thafazi Wamgwadi emhlanganweni labalandeli bezanu PF owenzelwa endaweni yezintaba zeRampopo etholakala phansi kukanduna Maphirabana esigabeni seMpirengwa North, uMashayanyika wakubeka sobala ukuthi kumele abulawe uchamisa labalandeli bakhe be-TRPC njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko lapho abathengisi babebulawa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singekehlukani isihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti akwelimelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Praxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.